Singana masiba
wenziwe manje
la baba mkhulu babe lobola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyalugqiba lamhla ke uDr Lwesithembo lokho silo baba umqondo obazi magonya lo mama usakhilelene uMadube lezi zincwethi kwezamasiko esintu ake sizwe ukuthi bathini ngodaba lolo
uyabona ngaphandle kokuthi sikufikele isithembo ngase sikokodiye sesime eminyango uzasemukela kodwa nxa nje ungumuntu usazihlalele nje uwedwa ule thuba lokuthi ungasemukela mbe ungasemukeli kusobala ukuthi akekho umuntu ongumama izinga labo Madube abangasemukela kodwa nxa sesikhola sesikokoda iminyango awu umuntu uyaqonda uyaqonda abe ngusolobhoni
fokaumbuzoMadube
lale
kambe dadwethu nxa namhlanje asithi unkosikazi wakwami okubona kungcono yikuphi ukuthi ngibe lama girlfriend amabili phandle kunokuthi ngikudingele unyane wenu ufundile lawe udokotela umfazi wakuqala labantwana lawe sihlezi laphana ngiyedinga laphana ngiyethola omunye umama kumbe she's an auditor ngimzalisi kabe labantu abakhe laphana you know the museum is museum yompili you know akekho ukutshela komunye udokotela wena la ungu auditor laphana she's accounting ngama professionals zonke la mubaba ngi professional kambe ukubona kungcono yikuphi Madube ukuthi ibe lama girlfriend amabili phandle kumbe ngudele unyane wenu ibe babili ngibe faithful to both of you
Madube Madube
yabona indaba leyo magonya
yebo mama
mina ma ngingaba ngunkosikazi wakho ukuhlonipho okukhule engingakucela khona yokuthi ma kuyikuthi wena usudicide ukuthi endlini ikhona into ongasuthiseki ngayo hlala phansi lami ukhulume lami undlela ukuthi Madube lapha lalapha lalapha angisuthiseki ngesizathu esinjalo ngizacela ukuthi ngidinge umfazi wesibili but okuza kwenza ukuthi udinge umfazi wesibili i-option olayo yokuthi usubone ukuthi mine ngisendlini anginelise ukuthi nginike izinto ezifunayo so i-best way ukuthi mina ma ngingenelisi ukuthi wena ube labafazi ababili ukuthi mina mfume ngithathe izikhwama zami ngizihambele ususala usiya kwanisa ukuthi ungenise lo ozabe ungenisa endlini kumbe i-option yesibili ungazenzela izinto zakho egangeni ingabikwazi as long as ungihlonipha usenza izinto okumele uzenze ekhaya njengobaba siyaqhubekela siye phambili ngempilo but ma kuyukuthi awusenelisi something osuyibone kimi ingekho right ngibize uhlale lami phansi ukuthi 1 2 3 awusayenelisi Madube bekungaba njani ngikuthathele umfazi wesibili uma yinini ungabele endlini nxa ngingayenelisi ngizakutshela ukuthi hhayi baba okunjeka ngikwanisa kungangcono ngizithathele izikhwama zami ngizibuyelele ngikhala abantu abami nxa kuwukuthi mbebasasebancane kumbe ngibachiye but abantwana mvamanga ukuthi umuntu ongumama ahamba ashiye abantwana uzasala usuyathatha lowo mboni leyo ngihlale endlini engxenye uzakunika kulokho okufuna okwenza ukuthi ucine udinga umuntu phansi but nxa kuyukuthi uyangihlonipha sikulungu baba ohloniphayo awusoze uyenze njalo zama ukuthi noma usenza into zakho uzokwazi ukuthi umama Madube angakangibona asoze kube right
agonya amafitshane 7 10 seconds
yayi ngiyamuzwa udadewethu lapha uthena ubona kungcono ukuthi ngangcono ngibe lama girlfriend amabengabili bemathathu phandle ingene ekhaya lapha ngimhlonipha njalo uyakutsho ukuthi yena ngombono wakhe kungangcono sihlale phansi sikhulume okuhluphayo ekhaya kodwa-ke kumele unanzelele ukuthi kwezinye isuka ngithi uyabona kathesi kunje lizala njengamajuba ufice kuthiwa ifemily balabantwana ifemily abantwana babili isikhathi esiningi umama bakhama abantwana nxa sizama ukuthi umuzi uqhele bakhama ngokuyimithi kwabo khonokho okungamaphilisi khonokho ababephiwa ngabelungu isikhathi-ke siyahamba abantwana uyedwa umntwana ekhaya lapha sesizame sazama sokusehlula umama isikhathi sesihambile ziningi izizathu ezingadala Madube ukuthi kuyefika leso sikhathi kodwa mina into engiyicelayo Dube nansi eyodwa nje lawe Madube into engiyicela kuwe lo mnye wenu iyodwa zwe ake sifundeni ukuthi aze umuntu wesifazi uyahlonipheka umuntu wesifazi makahlonitshwe nxa kuyukuthi Dube ubona ngathi awenelisi ukuthi uphile noma ncube nguye yedwa. Khuluma lonkosikazi. Uzithathele abafazi bakho bebabili ube faithful to your two wives uzale abantwana beyongichila idolo. I-Africa kayilabantu. Kulabantu eZimbabwe lapha iZimbabwe is very much underpopulated. Akulabantu. Kanti ke labo mama nxa kuyukuthi bebona ukuthi hayi ubabuyelelisa. Hayi. Kabavule
hayi owalamhlasi malapha ke uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu sizo zonke silobaba umqondo lobanzi Magonya lo mama unkosikazi Sakhilele Line uMadube asihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki ezayo
bezethela amazwi sigcina amasiko wethu owangusenziwe.